mina okwazi kwami ukuthi lokho esimelele isithethi sasenzileyo ukuthi ngona uzaresayina ngichekile phaya kuphathi kakaresayini siba kucouncil kakaresayini usicelo phesas ukuthi eresayine as udeputy mayor and then we take it from there as a party.
Ngubani lapho okhonyayo esigabeni sakoBulawayo nxa inkokheli sithi umnumzana Gambarami kakachiye umsebenzi kodwa kuzwakala ingani uvotelwe njalo ngamakhansila wabuyele esikhundleni?
Ovotela imithi yakhona ngihambanga kiyo ngadinga u-provincial spokesperson I think nguye ozaba ngcono ekukhulumeni indaba yangikhona ngoba mina bengingekho kodwa mina engikwaziyo from a party position ukuthi yena utshele iphathi ukuthi ngona uzaresayina so sisamelele incwadi yangikhona.
Ngezinye indlela uyavuma ukuthi kuloko ungazwisisani kubandla lakho ngalolu daba?
Hayi akula ngenxa yokuthi nga uthenkona nakasuke resign ngayithi ngivumelana nawe ngokubona kwami yena uvumile lokhu iphathi yamtshela ukuthi ekwenze ukuthi uzaresayina njengodeputy mayor.
Ngalokhu kusho ukuthi lokho okwenzakeleyo kokuvotelwa alikunansi njengebani?
Njengoba ngishilo mina bengingekho I think u-deputy spokesperson wakuBulawayo ade khona ibe thatha ama-notes I'm told angakhulumi laye njengalokho thina engikwaziyo njengomuntu okunational ukuthi samtola ukuthi resign incwadi yayikahambi ku-council la kithi ngapha e-national ayikafiki kusho ukuthi kaka-resign kakayenzi lokho wacelwa uphathi.
Udaba solungaphi kathesi olukamenya we-Victoria Falls lo we-Chegutu lama-council?
Nxa umuntu esuspendwa incwadi yangikhona iyahamba ku-national organizing committee yiyo ezobabhalela njalo i-confirma ukuthi sebesuspendiwe kumbe abasuspendwanga. So i-province ile-right yokuthi isuspende abantu laba using i-disciplinary committee and then after that indaba yangikhona i-confirmwa within 14 days organizing committee. So indaba yangikhona in between i-province le-organizing committee.